baku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesine mhla ka 14 kwenkwezi 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje inani lasebesinde ku COVID-19 eZimbabwe seliqongele laya kwabalishumi lantathu 13. Kuthi asebefunyanwe legciwane lokhu lingumashumi amathathu lasikhombisa 37. Emhlabeni jikelele abele COVID-19 basebedlula izigidi ezine. 4,433,123.
Kuyinto edanisayo kakhulu etshengisa ukubana uhulumende weZimbabwe kanakeli amalungelo abantu. Uhulumende abaningi baphakathi kokulwisana lomkhuhlane we-COVID kodwa bona bagijimisa ukubana bebophe abantu abathi akulungiswe ukubana abantu bethole ukuhla.
Ugatsha lwabesifazane kubandla le-MDC solwethule imbiko lusola elithi ukuthunjwa kwenkokeli yesifazana kuhlangothi lwabatsha. Lisithi kusobala ukubana basezandleni zamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebesinde ku-COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabalishumi lantathu 13. Kuthi asebefunyanwe legciwane lokhu likumashumi amathathu lasikhombisa 37 labulala abane. Asebehloliwe ukuba abaligciwane lobahatshi eZimbabwe lokhu laqhamukayo sebezinkulungwane ezingamashumi phose amabili lanhlanu 24,890. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe beligciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezine 4,430,123. Kuthi asebebulewe yileli gciwane emhlabeni jikelele sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amathathu 298,180. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lengxenye 1,659,873. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi edlula ayisikhombisa lambili 72,336 asebefunyanwe belegciwane leli njalo selibulele inkulungwane ezedlula ezimbili 2,475. Kwasinda inkulungwane phose ezingamashumi amabili lane 25,270. Izembatho zokuvikela amakhala lomlomo ekuthelelweni i-COVID-19 zama-face mask. Sokuyizigqoko ezimele zisetshenziswe ngumuntu wonke uma efuna ukuphuma phandle kumuzi wakhe. Kodwa ngenxa yentengo ephezulu yalawo ma-face mask, abanye sebekhetha ukusebenzisa amabhodi abomama. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende uthe ngokuyekethisa iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba wafaka esokugqokwa kwama-mask ngaso sonke isikhathi nxa umuntu ephuma emzini wakhe. Umnumzana God Knows Magutshwa oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi bona sebesebenzisa iziqoko zabomama. Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mthandazo Nyoni uthi sekunzima ukuphuma phandle.
Sokunzima kakhulu ekuphileni kwethu ngoba akusaphumeki phandle ngenxa yokuthi nxa uphuma phandle kufuze ube le-mask. Amamask angikhona lawa adura ngoba wathengisayo wakhuluma ngokuthi $20 or kusiya ku $2. ngithi ucina sokusiba nzima ngoba emagrosa ma ungena compulsory sofuze ube le mask ma ungelayo imask angeke uze ungene so ngithi sokuluduka kakhulu ngoba leyo mali yemask asilayo thina njalo nxa utholakala phandle ungelayo leyo mask ungakwanisa ukubotshwa kumbe ubhadale i-fine engange 500 a pound of which okwakhathesi akula muntu osebenzayo akula muntu oyenza imali.
Umnumzana Whiteman Moyo isakhamuzi sekhezi uthi isiqondiso samamaski kasilandelwa ngokupheleleyo.
Isigqoko sobuso sihluphile ngapha ngoba ma uthi uyafika kwenye indawo uthole ukuthi abantu abafakanga imaski ngale bafakile imaski uthole ukuthi 2% ifakile i-80% ayifakanga and so forth. Dele nje abantu into leyo okuthiwa yimaski abakayibambi hayi bahamba ubuso busegcekeni sibili njalo kaba abagcize qakala isikakhulu amadoda they look very innocent bakhanya nje bemsulu abantu benkosi nje bengathi nje ngabantu abathi kathi sifakelwane izayeke indaba yemaski bonani yehluphayo okuyikho kwenza ukuthi abantu bangawagqoki amamaski maybe part of it ukuthi i-sensitization programs zikahulumente zange sibe khona.
Isijeziso sokungagqoki amamaski singamadola eZimbabwe angamakhulu amahlanu i-$500 ngakho uZulu uyesaba ukujeziswa. Unkosikazi Matilda Siziba othunga izigqoko zobuso uthi bona sebethole enye indlela yokwenza imali ngesikhathi se-lockdown.
Thina lapha sesithole enye indlela yokusiziphilisa ngokuthi ungasithengise amamaski ngoba khathe sinxa singathunga siwathengisa nge-35 pound cash. Wumbe nxa umuntu sebhadala ikho cash uyafaka imali yakhe ibe ningi nge-US kuyabe kusiya ngokuthi ngi-design yakhona injani amanye akhona awe-1 US amanye akhona awe-2 US so hayi kithi sibili kuyasiza ngoba imali yokuthenga khona lokho kokudla asisayisweli ngendaba yona le yamamaski.
Omunye oyisakhamuzi sakobulawayo umnumzana Lizwe Gumede uthi iningi kalazi umsebenzi wemaski.
Abantu abakwazi vele ukuthi agqoka njani lokuthi asebenza njani. Uyabona labantu bephuma ukuthi ehambelayo kuphela ukuthi uyithwele yikho okuqakathekileyo kuye kodwa sikokuzivikela. Abanye uyathola behambele oba lilembu liphi abanye ngabafaka amabrima emafesini lapha akusakhanyi ukuthi okuyikho yikuphi ngoba into eqakathekileyo ayisikho ukuthi uthwele okuqakathekileyo ukuthi uzivikelile na. Umuntu uyamthola kwesinye isikhathi evale ikhanda kulokuthi evale ikhala lomlomo okufana lokuthi vele kavikelekanga lomuntu. Abantu kufanele befunde khonoko ukuthi face mask yona ngokwayo ngiyokuvikela umuntu ekubambeni igcikwane le-corona kumbe ayisiyo nto eyokuthi igqoke njengeinto ze-fashion.
Intengo yama face mask la asebenza kanye kuphela ingamadola amabili awemelika kuthi labo abathungayo bathi aqala kudola elilodwa kusiya kwamane awemelika i-$1 kusiya ku-$4. Lokhu sekudale ukuba iningi lisebenzise loba yini engavala amakhala lomlomo ngoba nxa ungatholakala ungela mask uhlawuliswa amakhulu amahlanu amadola eZimbabwe i-$500. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave laku-4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave.
Abatsha abakubandla le-MDC ababalisa ummeli weHarare West edalela ephalamende unkosazana Johanna Mamombe, umsekeli kamholi wabatsha unkosazana Cecilia Chimbiri, lo msekeli womhlelo womsebenzi wabatsha unkosazana Netsai Marowa kabaziwa ubana bangaphi ngemva kokubotshwa ngamapholisa izolo eNational Sports Stadium besetheswa icala lokutshengisela abakwenze emzini weWarren Park izwe eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
abatsha laba abathengisele izolo besola uhulumende ngokunganikeza abantu ukudla okwaneleyo ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondo ze-lockdown. Amapholisa ayethule umbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini ye-Twitter esithi akwaziwa ukuthi laba bantu bangaphi. Kodwa isikhulumeni samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele iphephandaba le-Daily News izolo ukuba kulabantu ababotshiweyo. Imizamo yokuzwisisa ngalokhu yehlule ngoba uNyathi ubengadobhi ucingo lwakhe. Igqotha labo umnumzana Jeremiah Bhamu uthi abatsha laba kabazakali ukuthi bangaphi ngemva kokubotshwa duzane neNational Sports Stadium, kodwa lanamuhla kabaziwa ukuba bakuyiphi inkamba. UBhamu wazise ukuba uzacela umthethwandaba waphezulu we-High Court ukuze ubambe ngamandla amapholisa ukuba atsho lapho abantu laba abasiwe khona. Unobhala wabasha kubandla le-MDC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi okwenzakeleyo izolo kutshengisa ucuku lukahulumende we-ZANU-PF.
Okwenzakalayo ukuthi ngemva kokutshengisela okwenzakale izolo eHarare mayelana lendaba yendlala elizweni, uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa uthume-ke abantu-ke akade bemasquareda njengamapholisa-ke ukuze bebophe-ke amantombazana amathathu e-Movement for Democratic Change ku-Youth Assembly bengabatsha. Okuhlanganisela uCecilia Jinembiri, Joanna Mamombe, dade osedalela eParliamente, Lonetsa Emaroba onguye ke umsekelo womqoqi wenhlanganiso yabatsha e-Movement for Democratic Change. Labo ke babotshelwe ke ukutshengisela izolo laba ke sitshengisela khona ngendaba yendlala. Kodwa sokuvezekele kubana ke abathathwanga ngamapholisa, kodwa bathethwe ke yilaba ke abanjengabantu abathathwe ukuthi ayidzamara esingathi ngabantu abangayakazakaliyo.
Olula amalungelo oluntu umnumzana Mlungisi Dube uthi uhulumende kumele alandele umthetho nxa ebopha abantu.
Kuyinto edanisayo kakhulu, etshengisa ukubana uhulumende weZimbabwe kanakeli amalungelo abantu, ngoba sikhuluma kunje uhulumende abaningi baphakathi kokulwisana lo mkhuhlane we-COVID, kodwa bona bagijimisa ukubana bebophe abantu abathi akulungiswe ukubana abantu bethole ukudla. Njalo kusidanisa kakhulu ukubana laba abantu kade kuthiwa ababonakali, akwazakali ukuthi bangaphi. Lokho kutshengisa ukubana nguhulumende wezidliwe lezigebenga ongasebenzisi umthetho, ngoba umuntu engabothwa kumele ehanjiswe umthetho wandaba.
Lokhu kusekelwe yingcwethi echubulunga ezombusazwe umnumzana Mlindelo Mancitshana.
Kuyindlela yokutshengisa uZulu ukuba angalandeli labo abakhononayo kumbe abakhalayo ngomumo welizwe leZimbabwe ngesikhathi lesi COVID-19, abantu behlezi ezindlini belambile. Kuyindlela yokwenza abantu besabe ukulandela ngulowo lalowo ozafuna ukutshengisela. Sikubonile abantu banye bethatha uyitayidzamara obezama ukuvusa abantu inkophe yokuthi hayi khangelani umumo lapha usamangakuhle, bamthatha phinde wabonakala. Into yakhona lokho iqhubeka nje, hayi ingwe ayiwatshintshi amabala ayo.
Kodwa omele abatsha kubandla le-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo usole kakhulu ukutshengisela ngesikhathi ilizwe lilwisana nomkhuhlane we-COVID-19.
Ngobhubhano lolo esilukhangele emhlabeni vele isichaphe-chaphe vele asonto efunakalayo. Lokhu abakwenzileyo ukuthi bebuthana bebhesuka emgwaqweni kubonisa vele ukuthi ibandla labo alikwazi lapho elikhangele khona, aliqakathekisi impila kahle yabantu. Vele akuvunyelwa uhulumende usiphile isixwayiso zokuthi siziphathe njani ngalesi sikhathi se-COVID-19. Bona ukuyabuthana behamba bebhesuka emgwaqweni kutshengisela vele ngabantu abagcwele isichaphe-chaphe. Ngakho-ke umthetho weZimbabwe vele awungeke ukwemukele lokho, ngoba abakwenzayo kuyingozi ebantwini abaningi, including imuli zabo.
Ukungabonakali kwabathathu laba kwethusa abaningi, ngoba eleZimbabwe lile mbali yokuthunjwa kwabantu banyamalale abagoqela intatha lezindaba u-Itai Dzamara owathunjwa ngomnyaka ka-2015 olokhu engakatholakala namhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Lokhu isikudaba lunye, ugatsha lwabesifazane kubandla le-MDC selwethule umbiko lusola elithi kuthunjwa kwenkokeli yesifazane kuluhlangothi lwabatsha. Laba lisithi kusobala ukubana basezandleni zamapholisa. Ugatsha lolu luthi okudanisayo ukuthi abanye abesifazane abathunjwa ngamapholisa kumbe amasosha eminyakeni edlileyo badlwengulwa kumbe batshaywa kakubi. Ngakho bathemba ukubana abathathu laba kabehlelwanga ngalokhu. Kusenjalo, isigodlo sommeli weMelika eZimbabwe sithi sikhathazekile ngokuthunjwa kwabesifazane laba, njalo sikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi adingisise ngalolu daba. umbiko wabemelika ugcizelelwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe aweEurope eye-European Union layo ethi kumele lolu daba luphenywe. Isikhulumeli sogatsha lwabesifazane kwe-MDC unkosikazi Barbara Tanyanyiwa utshele usandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi bayalwamukela uxhaso oluvela kwamanye amazwe njalo bakhuthaza ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane ukuba zixhasane labo.
Njengogatsha labomama ku-MDC Alliance, sikhathazekile kakhulu ngoba lokho bengabonakali kusukisela izolo. Amapholisa alokhu jintshatshintsha ama-statements, bake bethi kabalawo amantombazana lawa, kwesinye isikhathi bethi bakhona, kodwa thina siyakwazi ukuthi amantombazana lawa asemapholiseni. Izolo bonke bobathathu bafakele abantu abaseduzane labo ama-messages, bafakele i-leadership e-MDC Alliance ama-messages ukuthi base Harare Central Police Station. Nxa kuyukuthi abantwana laba balecala kababajezise phela ngokuvula i-docket bahambe e-court, bayetholakala ukuthi balecala kumbe kabalacala e-court. Sifuna i-justice ukuthi ibe khona nxa kuyukuthi balecala.
Bekufanele yini ukuthi abatsha laba betshengisele ngesikhathi lesi ese-lockdown?
Ama-youth ebe-demonstrator ukuthi balambile, abantu balambile, uhulumende kayenzi lutho nge-lockdown le. Siyazi ukuthi kule-lockdown, kodwa nxa kule-lockdown phela kutsho ukuthi amalungelo kwabantu lawo aku-lockdown. I-constitution ye-Zimbabwe ithi wonke umuntu ulelungelo lokudemonstrata, lokupetishina at any given time. I-COVID-19 kumbe i-lockdown kayizange ikhiphe amalungelo lawo.
Okwamanje ibandla lakho lenzani ngalolu daba?
Babhode kuma-police stations wonke, ama-lawyers, iZimbabwe Lawyers for Human Rights, yiwo asebambe udaba lolu, yibo asebe phambili. Esiloko sithemba sikhuleka nakuNkulunkulu ukuthi amantombazana lawa asilile lapha abakhona, balakudlodlwangulwa lapha abakhona, ngoba siyakwazi ukuthi khona amapholisa nxa bangathumba abantu abangomama bajayele ukubachaya, bajayele ukubarepa. Siyakwazi kwenzakala kuJustina Mgogo, siyakwazi kwenzakala kuGonyeti. So siphongu ukubamba amathumbu ngezandla ukuthi amankazana lawa abe engabi esengozini.
Lithini ngoxhaso lolu oluvela kunhlanganiso ezizimeleyo lamazwe apheche?
Uxhaso olungaka siyalwamukela, angani bengaqhubekela phambili. Sinjalo sinxusa ezinye inhlanganiso ikakhulu ezilwela amalungelo abomama eZimbabwe. Sifuna ukuzibona lazo zikhuluma njengokukhuluma lathi siyabe sikwenze nxa abanye omama abangelani lezombusazwe besihlukuluziwe. Siyasikhulume sibasapota, sifuna ukubona omama bonke labo baba phela sifuna ukubona bekhuluma.
Lo bekungunkosikazi Barbara Tanyanyiwa, isikhulumeli sogatsha lwabesifazane kubandla le-MDC Alliance. Lapho-ke ulimuzwe exoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseBhilithane. Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane asiyihluzeni bomama. Siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus, kodwa likhumbule izihlobo, ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengesukwini njengoba sisebenzela emakhaya. Udaba lokunyamalala komeli weHarare West edalela ephalamende unkosazana Johanna Mamombe lamanye amalunga e-MDC Alliance amabili izolo solutshiye uZulu ekhathazekile esithi kumele uhulumende abadinge batholakale bephila. Iningi lithi uthunjwa lokunyamalala kwabafana lo-Itai Tsamara osokuke kwenzakala ngaphambilini kwenza isehlakalo sayizolo lesi sibethuse kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungamile Nkomo, we-Studio 7, Uxoxwe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Tifa Dube kanye lentatheli zindaba uSimbarashe Nembaware. UDube nguye osungula lengxoxo.
Okokuqala engakubeka ukuthi ilizwe leZimbabwe ngithemba ukuthi siyakwazi sonke ukuthi ilizwe esilazi liyilizwe elilozibuse njalo ilizwe elivunyelwa i-demonstration. Into esikhuluma lapha sikhuluma into ekhona ku-constitution evumela wonke umuntu because i-constitution yiyo egayida abantu esipha imvumo njalo esalisa lokho okungafanele ukuthi sikwenze. So nxa kukuthi kungekho abakuphulileyo laba abangicandana labo jiweyo kodwa okuyinto ekhona ku-constitution angiboni ukuthi bekufanele ukuthi ngabe kuthe kuhambekho ezingeni bazi kakulelo zinga lokuthi baboshwe lokuthi why besetoyitoya kukanti kade besenza ilungelo labo. Nxa kukuthi bona kade kuyinto kade bethi behleli phansi babone ukuthi uhulumende mhlawumbe kukhona okunye asengakwenza ukuthi aphindezele indlela ababone ngathi ingaphephisa abantu bekufanele ukuthi bahambe bayetoyitoya kodwa-ke uhulumende bengafanelanga ukuthi abophe laba abantwana kodwa bafana ukuthi abazwisise athumele noma umbiko ukuthi azwisise ukuthi kungabe kukuthi kungaphi lapho kushota khona kulungiswe kulokuthi sibone kusenzakala ekugcineni ukuthi abantu ecina bebotshwa into encane kangaka.
Nomzana Nembaware ngize kuwe, amapholisa athi kakwazi ukuthi abantu laba bathethwe ngobani, okuyinto ethusayo ngoba sesike sabona abantu bethunjwa eZimbabwe benyamalala njengabotsamara. Ungathini ngalolu daba?
Mfowethu, uyazi indaba yokuthunjwa kwabantu benyamalala ayisayethuse eZimbabwe. Khona kuvele kwinto esiziyethuse kodwa ngoba sesikujwayele asayethu kangako. Nga ukuthi siphakathi kokulwisana lesifo esinje sesisizimbike ukuthi kulabantu asebethunjwe abasabona ukuthi banga. So it is very worrying ukuthi-ke yazibuza ukuthi abakhokheli esinabo bafuna ukulungisa izinto na or bafuna nje uhlale kuliwa uthethwa amacala sibhekane lezinto ezingasiphambili. Ukuthumba umuntu akulethi i-solution. Nxa umuntu ekhalaza ngokwamele alalelwe yebo yena kodwa-ke ukumthumba hayi awusovi lutho ngoba namhlanje nxa sikhuma ngokuthi bathunjiwe indaba akade beyisukumele ilokhu injalo ilokhu ingasolvwanga yena usethunjiwe indaba uDzamara ayisukumele ayikasolvwa yena akasekho so sizothumbana kuze kube nini.
Mnumzana Dube, ngize kuwe khona ngapho uthi wena akulalutho olubi ngokuthi abantu laba betshengisele kodwa bakhona ababasolayo abathi bekungela sidingo sokuthi batshengisele ngoba ilizwe livaliwe isikhathi se-lockdown njalo ngokutoyatoya bafaka impilo zabanye engozini ye-coronavirus.
Siyakuzwa lokho babunkomo elikutshoyo kodwa-ke ngibona ingathi nxa kukuthi unguhulumende olalela abantu abakho nxa ungubaba olalela abantu abakho ye iphutha liyenzeka abantu abakho sebengalenza iphutha kodwa-ke akusatsho ukuthi umntala kunxa ukuthi wenze iphutha sekufanele ukuthi umpanishe in a very harsh way ngaleyo ndlela. Amapholisa ngithemba ukuthi amapholisa umsebenzi wawo nxa kuthatha upolice the community kutsho ukuthi ukuqondisa i-community ukubatshela into eyiye e-wrong lento eqondileyo kodwa-ke ukuqondisa umuntu kumtshela into e-right le-wrong akutsho ukuthi umuntu sofanele ukuthi umenze ngaleyo ndlela egcine mhlawumbe esefika ezingeni lokuthi aboshwe anyamala lengasaziwa noma nxa kuthi ngakuthi babotshiwe amaphoisa afanele ukuthi ngakuthi bayawuthatha umlando bavume ukuthi hayi abantwana sibabophile isizathu yilesi nalesi nalesi esenze ukuthi sibabophe abantwana hatho ukuthi ekugcineni abantu kuthiwa sebenyamalele abasazi ukuthi abantwana bangaphi okuyinto engekhonhle njalo okuyinto ekugcineni isiletela igama elibi phezulu kwelizwe lakithi elililizwe elisazama ukuthi lizigeze lizitshengisele ubungcono balo lizitshengisele ukuthi lilizwe elinakekela ama-rights abantu kodwa-ke nxa kulokhu kuvela izigameko ezinje ngibona ingathi indlela i-policing ehambe ngakhona eyabe kukuthi ayihambanga ngendlela eqondileyo.
Mnumzana Nembaware ngize kuwe, wena ungathini ngodaba lwabanye laba bathi hayi ukutshengisela bekungela kuhlakanipha phakathi njalo ungathini ngodaba lokuhlukuluzwa kwabantu esikubonayo ngamapholisa okugoqela abesifazana ababili abatshaywa kakubi abe-Country Park koBulawayo?
Amapholisa ayisho ukuthi yibo maqhuzu yibo abalawulayo abanye balapha kuthi besizwe umphakathi now Sinayithintsha ke leyo ndlela then singaba lamapholisa abona umphakathi ngeliso elihlukeneyo. But nasemapholisa size sabuze ukuthi ngorobayi umsebenzi wakhe ushawuntu. So nxa yena i-first option nxa ikomunye umuntu oyenza ukuthi awakho emthethweni eyakhe i-reaction yokushaya, it becomes difficult. So nxa naba besuke bayademonstrata bedemonstrata into eqondileyo, yes, sifuna kube lama-health kit for abantu abezibhedlela, ama-nurse and so forth. It's a right cause. This color is a lie. But what was in lockdown? The father in Kilos Abanyan, even less, I'll be this exposure to him, to e corona.
Who's in Barashan and Bawari, Intertelis in Dava, who we talk about in the Onye, Lolola Amalungil, Oluntu, Umnums and Atifa Dube, Belon Dunga Milinkomo, West Studio 7. Ngesizwe okuphuma enkundleni zokuxhumana ezi-social media.
Kulabanye abantu abasithumezele imilayezelo yabo ku-Studio 7 ku-WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Kulapho lawo ukuthi uthumeze owakho umlayezelo kunombolo le. Ake sizwe ukuthi bathini ngababhekane lakho.
John Siyamfondo ngilaphela okuzenu emabale la. Udubo esilalo olwamanzi lokudla kasika kudla manzi akula ncedo lwamanzi ukuthi sithola amanzi ukuthi sigeze izandla lezo kuthiwa kugeze izandla ngesikhathi ngesikhathi. Izibholane sezifile eziningi kazila abalungisayo ukuthi sizuze ithuba ukuthi silungiselwe lezi zibholane. Akula indlala isiphethe, imisebenzi ayisekho, laba ababesiqatshile kabasasiniki leyo mali ababesinika yona kuthiwa
job no job no pay.
Mna ngithanda ukukhuluma ngendlala lapho esilobela ward 27 indlala izalele sikhathi sonke lesi abantu kade behola iwelfare abazalukazi kwabe kwathiwa abanye abangene bahole i-Red Cross. I-Red Cross yahola ipolisa yahamba khathesi sokwabuya iplani yadobha abanye ababese ku-Red Cross ababe ku-Red Cross sebaphuma. Ngicela ukubuza ukuthi okwawuholwa ku-Red Cross kuzofika ilala namhlanje lokhu kukhona yini njengoba sesifa kangaka yindlala sibambe ngaphi? Nangu MP la ukhalela umkhwenyana wakho ofele khona kwele America thina kalandaba lathi u-MP umpofu lo naye wabuya le mpuphu lapha kwathiwa ngikahulumente idulo kwamagama kuthiwa $90 instead of 70 kodwa emarebhweni sizokuthiwa 70 eneza 90. Asikwazi ukuthi senze njani ngendlela engaka. Yena ngokwakho uhulumende yazihlulekile ngoba umgabaza wengcono wayesithi angathi ikhomandi ama-business nemeni kuthiwe into zongazidli zazisihle.
Kamarani unontokozo Ndlovu ngisesigabeni seplant lapha Msakazi besicela ukuthi khona abantu bayekele indaba zokukhala ngendlala lapha sicela ukuthi ngabanikeza abayekele amamongameli badinge izimali izibhedlela zivuke zithole konke okufuneka ukudingakala okuswelakala abantu bezifundisa ukulima bezifundisa ukuphanda. Ngiyabonga.
Siyacela bakithi basazi bakamthwakazi ukubana lisithumele ama-phone number ama-lawyers for human rights ukwenzela sisizakale sinxa zisingena ebunzimeni umbehlobo zingena ebunzimeni sibathinte sicela inumber zakhona.
Laba ngabasithumezele imilayezelo ku-Studio 7 WhatsApp unombolo ethi +1 202 465 0318. Kulakho lawo ukuthi uthumeze wakho umlayezelo kunamanje.
Ngakugqibuhle lothuthwa lamhlanje wothi sikhangele ebesihamba phambili inani lasebesinde ku-COVID-19 eZimbabwe seliqongela aya kwabali-13 futhi asebefunyenwe bele gciwane lokhu likuma-37 nje emhlabeni jikelele. asebele COVID-19 bayedlula izigidi ezine, 4,430,123. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uMpraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.